uVOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kolamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine emhla ka 23 Mabasa 2020 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, lokhu bebani abantu asebebulewe ngumkhuhlane wecoronavirus eZimbabwe. Asebefunyenwe belalo labo bengamashumi amabili lathoba minembili 28. Kuthi-ke emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezimbili lengxenye 2,659,557 asebefunyenwe beligciwane le-coronavirus.
Nxa sikhuluma sithi khona nxa singathi ama-basic commodities ama-price abuyele from 25 March, esizibuza khona ukuthi izinto zona lezi vele ziyamanufacturwa yini kathi esisikhuluma sinje njengoba i-economy yethu siyazi sonke ukuthi izinto eziningi siyazi-importa.
Lanxa lisamukelwa ngenjabulo enkulu inyathelo likahulumende lokuthi intengo yempahla ikakhulu eyokudla yehliswe, kulokwesabela ukubana kuzobangela ukusilela kwezinto eziningi.
Siyacela ukuthi abantwana bengavuli lisithini ngoba abantwana bethu ngabanawo into uniform engxe bengaphepha kulomkhuhlane wecorona. Nxa bengaya ngeswele zabo zokuthi abanama-inform ngabona ama-cases amaningi lokugula kwabantwana abaningi.
Iningi labazali labalwela ilungelo loluntu sebekhuthaze uhulumende ukubana engavuli izikolo masinyane ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lokhu bebane abantu asebebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe asebefunyenwe belalo labo bengamashumi amabili lathoba minembili 28. Kuthi-ke emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-COVID-19 sebeyizigidi ezedlula ezimbili lengxenye 2,659,557. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela ile nkulungwane phose ezingamakhulu athoba munemunye 843,957. Emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezilikhulu lamashumi phose athoba munemunye 185,494 asebebulewe yi-COVID-19. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezidlula kancane amashumi amabili lengxenye 26,144 asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus leli. Ele-Egypt yilo elikhokhelayo namhlanje ekubeni lenani eliphezulu lasebefunyanwe belegciwane leli ezwekazi le-Afrika lile nkulungwane phose ezintathu lengxenye 3,659, lilandelwa ngele-South Africa lalo elile nkulungwane ezidlula kancane ezintathu lengxenye 3,635. I-COVID-19 isibulele abazinkulungwane lamakhulu edlula kancane amabili 1,247 ezwekazi le-Afrika. Kuthi asebesinde kulo sebezinkulungwane ezidlula eziyisikhombisa 7,033.
Umsakazo we-Voice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo olwisana kakhulu lomkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Lanxa lisemukelwa ngenjabulo inyathelo likahulumende lokuthi intengo yempahla yonke edingakalayo empilweni yomuntu ibuyele kuleyo eyayikhona mhla ka 25 Mbimbitho 2020, kulokwesabela ukubana kuzobangela ukuswelakala kwayo yonke into njengalokho osokuke kwenzakala lapho kuthe kwathathwa inyathelo elifanayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Loko kuvezwe ngabenhlanganiso ezehlukeneyo ezisebenzisana lozulu ngemva kombiko kamgcini sihlalo wequla elilawula okuphathelane le-coronavirus ele Interministerial Task Force on COVID-19 Response Team ongumsekeli kamongameli uMnumzana Kembo Mohadi. Embikweni wakhe awethulele intathalizindaba izolo, uMohadi uthi uhulumende lequla lakhe bathethele linyathelo ukulondoloza inhlalakahle yabaswelayo ngemva kokunanzelela ukuba isikhuphuke kakhulu intengo yokudingakalayo empilweni yomuntu. Uthe kuyinto edanisayo ukuba osomabhizimusi abaningi bahle bakhuphula intengo yokudla okunjengempuphu, isinkwa, ithukela, amafutha okuphekisa, iflour lokunye ngemva kokuba uMongameli Emmerson Mnangagwa ethule iziqondiso zokuthi abantu bahlale emakhaya eze lockdown ngendlela yokuvimba ukusabalala kwegciwane le-coronavirus elizweni. Unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, uMnumzana Jafet Moyo, uthi lokhu yikho kanye abahlezi bekukhankasela.
Singazi ukuthi lokhu uhulumende othe akwehle sizaqhubeka sikuthola yini emashopu. Isikhathini esedlule sayibona ubhizinisi nxa esethe uhulumende egava yehlise intengo, izinto eziningi zisuka ke ziswelakale ezitolo bese zitholakala ke ku-black market. Singazi ukuthi okwamanje ubhizimisi ke uvumile yini lokhu.
Uthi kodwa kuyadingakala ukuthi kube le ndlela yokuthi osomabhizimusi labo bathole usekelo.
Abantu kabatholi phela imali, angazayo bethi ngosuku ngosuku nxa besiya ezitolo bethola ithukela ikhwelile, bethola amafutha akhwelile, akhwela suku zonke. Kanti ke imali ayitholakali, imali kayikhweli suku zonke. Sibona ngani abamabhizimisi ungani yibo abalenkinga ngendaba ke yentengo. Kodwa uhulumende wenze into enhle esingakwazi ukuthi abamabhizimisi ke bazalandela yini ke lokhu okuyethulwe nguhulumende.
Isakhamuzi semzini we-Milton Park eHarare, uMnumzana Collins Ncube, usola uhulumende ethi uphuzile ukuthatha leli nyathelo.
Uzama ukubhula umlilo osuvele subhebha kakhulu, osuspredile kakhulu, ngoba nxa sikhuluma sithi khona nxa singathi ama-basic commodities ama-price abuyele from 25 March. Esizibuza khona ukuthi izinto zona lezi vele ziyamanufacture yini kathi esisikhuluma. Kuluma sinje njoba i-economy yethu siyazi sonke ukuthi izinto eziningi siyazi importers.
Le mali ebikwa itholiswa abaswelayo ukuthi baziphilise, uNcube uthi ayincedi ngalutho.
Engizibuza khona ukuthi imali yona le iyasebenzani, ngoba khathesi sigayela so abantu baswela izinto ezilula ezinjengempuphu. Uhulumende kazama imizamo yokuthi abantu bethole into ezinjengempuphu lula.
Kuphenyo olwenziwe nguhulumende nyakenye luveze ukuba imuli kumele ibe lenkulungwane phose ezinhlanu zamadola $4,656 ukuthenga konke okudingakalayo empilweni. Kodwa kuthe kusiyafika umhla ka 11 Mabasa ibisikhuphuke yaya kunkulungwane phose eziyisikhombisa $6,660.84 ukuthenga impahla yinye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Edabeni olufanayo, ubulawayo wamukele ngemibono ehlukileyo isaziso sikamsekeli kamongameli uMnumzana Kembo Mohadi sokuthi intengo yempahla kumele ibuyele lapho yayikhona ngenyanga edluleyo kambimbitho, ngoba isiqanise ukwedlulisa amalawulo kungela sizathu. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Emizameni yokumelana lokuqansa kwentengo yempahla ezitolo, uhulumende ulaye ukuba intengo yakho konke okuqansileyo yehliswe. Lokhu kwamukelwe ngenjabulo ngabanengi, kodwa abanye besithi laloba kulinyathela elihle kulakho ukudala ezinye inhlupho zokusilela kwempahla, abezitolo bengasafuni ukuthengisela uzulu. Unkosikazi Linda Sibanda yena uthi uyasisekela isinqumo sikahulumende.
Mina indaba ama prices ngibona ngani ngumqondo omuhle kakhulu. Asinanzeleleni ukuthi khona ngaleso sikhathi uzefikela namuhla. Sihlezi phansi, imali wangena layo endlini iyona le esebenzayo, akule enye engenayo. Lapho sacina khona ama prices ayikho khona ngomatch uzefike namuhla. So kusesabeka bakithi ngumqondo omuhle sibili oka VP Mohadi.
Isakhamuzi sakobulawayo uNdodana Moyo uthi kulinyathela elihle kodwa lingapheleli ekukhulumeni.
Kuyinkuthazo eqakathekileyo njalo esiyamukelayo, kodwa iba lesisindo uma sekuthe kwathathwa inyathela. Ingabe yinkulumo kuphela ezaphelela emaredweni lemaphepheni sikhangelele ukubona amapolisa labo bonke abakhangele ngokuvikelwa kwabantu bangene ezitolo bahlolisise intengo lezi kuthi labo abephula imithetho babotshwe.
Umcebisi kwezemikhankaso enhlanganisweni yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efi Ncube, uthi intengo yempahla kumele yehliswe ngoba sekukhama abantu.
Izinto vele kumele zehliswe ngokuba ngendlela esezingakhona sezisenza ukuthi abantu bathwale nzima okunye okumangalisayo. Impilo isenzima, bona abantu behleze ezindlini bengavunyelwa ukubhoda, bengavunyelwa ukuya lapho kungaphe kuchiphe khona. Lokho kahulumende olokhu ekhuluma engalungisi, kunini ekhuluma ethembisa kusiba liphupha athi ngizalungisa, angalungisi, kalungise kubonakale.
Ilunga ledale lephalamende kobulawayo elimele iphumula unkosikazi Sichelesile Mahlangu uvumelane lo Vice President Mohadi.
Ngivumelana laye lami uVP lapho because ngithe ngikhangela i-cooking oil before lockdown ibingama 60 something dollars, 50 something dollars. Kanti sikhuluma nge-cooking oil emagrosa emalokishini ikuwo $200, e-town ikuwo $144. So ubangaka abazenelisa.
Izolo umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi ongumgcini sihlalo njalo we-Interministerial Task Force on COVID-19 uphe isiqondiso sokuba zonke izitolo ezikhuphule intengo kaziphange zehlise iye lapho eyayimi khona mhla zingamashumi amabili lanhlanu ngombimbitho lonyaka. UMohadi utsho lokhu evumelana labosomabhizimusi abalungisa lezi mpahla kanye lenhlanganiso ezehlukeneyo zabosomabhizimusi ethi ukuqansa kwentengo lokhu akulasizathu ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo legcikwane le-COVID-19 kanye lesiqondiso sokuba abantu bahlale emakhaya emizameni yokuvimba ukuthelelwana kwalo. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Iningi labazali labalwela ilungelo loluntu sebekhuthaze uhulumende ukubana engavuli izikolo masinyane ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Uhulumende ubikwa esithi usahlolisisa lolu daba lokuthi kungenzeka ukuthi izikolo zivulwe ngenyanga kaNcwabakazi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lenkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association, othi uvumelana lalowo mbono.
Siyacela ukuthi abantwana bengavuli lesithini ngewinta le bengavuli. Bake bayidluli iwinta le bengavulanga, bavule sokuphudumala. Ngoba abantwana bethu abaningi ngabanawo iwinta uniform. Iyadura njalo iwinta ya uniform yakuthi ayikhudumali ngoba yezwe ngemendi eningi yangikhona. Ungeza kuthiwa iwinta kwabe kuyimendi lebugeza njalo ama-tracksuit angikhona noma ikhona ayadura kakhulu. Okokuthi abantwana abaningi vele ngabanawo, siyacela ukuthi kungavulwa izikolo. Abantwana bangayi kule winta esikolo kuke kwedlule enxebe ngaphepha kulo mkhuhlane we-corona ngoba ngiqinisile nxa bengaya ngeswele zabo zokuthi abanama-inform ngabona ama-cases amaningi lokugula kwabantwana abaningi lokufa kwabantwana abaningi. Ngikhuluma kakhulu ngikhangele intandane zami vele akazinawo, kunzima, azina lamajezi kuyahawulisa ukubona sokuchotshotile sokuphonga ukuthi kugijima kusiye esikolo. Yikho bengicela ukuthi siyacela ukuthi kungavulwa izikolo.
Inhlanganiso yakho yokulondoloza abantwana abazintandane iqhubeka njani, njalo lenelisile yini ukuthola kuhulumende imali leyo eyabelwa abaswelayo?
Kufuze uhulumende ekhe phansi abone ukuthi iyancedisa kobulawa ngoba angikaboni amafutha ampazi ephiwa. Bendokhu engikhangele ku-ZBC angikaboni kobulawayo ukuthi baphiwe ngapha, kodwa ngiyeza ukuthi kwezinye indawo baphiwe khona pha kobulawayo, kodwa ngingakuboni kusehla kusiya phansi ngoba kumele kwehle kubuye phansi.
Lo-ke ngunkosazana Patricia Chabalala, umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo izakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Igciwane le-coronavirus selichiye uZulu evalelwe endlini esebheke uhulumende ukuthi aphathise ngalesi sikhathi abantu beswela ukudla lezinye indingeko. Lokhu kungabangela na ukuthi uZulu avotele ibandla elibusayo ngenxa yokuphathisa abantu ngalesi sikhathi. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande uxoxe lesiphathamandla se-MDC T ekhokhelwa uNkosazana Thokozani Khuphe. Umnumzana Dan Moyo endawonye lesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza onguye osungula lingxoxo.
Inhlelo zethu zihamba kuhle ngoba phela senzo ukuthi simise yonke into vele elokuhlangana kwabantu phakathi. Kodwa kulokunye singani okungasijabulisiyo onjengokuthi uzananzela ukuthi umkhuhlane lo uthe uqalisa vele ukwazakala ukuthi ukukhona uhulumende akazange athabe sokwethula umbiko wabantu abatholakale bele gciwane leli endaweni zabo Harare. Sathola ukuthi bachothoza umeya, bachothoza lo mongameli webandla le-MDC Alliance u-Advocate Nelson Chamisa ukuthi uwenzeleni ukuthi akhulume ukuthi kulabantu abatholakale bele gciwane ele corona virus. Okutshengisela ukuthi kwesinye isikhathi kungaba khona ukuthi abavezi iqinisa abantu bakahulumende.
Ya, Mnumzana Moyo, wena ubona njani okwenzakalayo? Ubona ungani kukhona yini okungenziwa ngamabandla aphikisayo wayezombusazwe kumbe kumele agoqe izandla akhangele uhulumende?
Hayi cha, ngoba ukulwisana legciwane leli akula politics phakathi, ngoba leli gciwane alikhethi ukuthi uyizani, uyi-MTC uyini. Igciwane leli lihlasela wonke umuntu. So I think amabandla okuphikisana enza kahle ukuthi aphumele ngaphandle egcekeni, yakhuthaza abantu babo abalandeli babo ukuthi nohlalana emakhaya until igciwane leli liphele. Siye sabona lathi umongameli wehlangano wethu uDr. Thokozani Khuphe ekhipha amavideo ekhuthaza abantu ukuthi bahlale emakhaya. Njengoba echilo uMnumzana Chirodza, I think imvumelana layo ukuthi kukhona okungacaci kahle ngokuhulumende, ngoba even noma sibheka khona manje sithola kuthiwa there's only 25 cases and 3 deaths. Ama-numbers abo la to us ngathi suspicious nje, angiboni ukuthi baphumela egcekeni. And into engalimazisa abantu ngoba abantu bangabona amanamba amalutshwane kangaka bazosuke bayeke thise labo bazitshile ukuthi hayi izinto kusho ukuthi ngapha thina sihlaselwanga ligciwane njengezinye indawo.
Ye, Mnumzana Chirodza, wena uthini ngalokhu okukhulunywe ngumoyo, uyavumelani lakho yini?
Kuqondile, kuqonde njengosolobhoni. Phela ngalesi sikhathi ayisiso sikhathi sokuthi sikhangele ukuthi ipolitics, angithi yisikhathi sokuthi abantu bevikele ukuthi impilo ingalahleki. Manje bemfuna ukuthi enye into ephezu kwamabandla, into yokudla. Kuzananzelela njengakutsho kwenye iprogram ukuthi uTrump umongameli we-America ke yena usekhipha 2 trillion ukuthi ancedise abantu be-Melika ngesikhathi besikulama-lockdown lani. Lapha eZimbabwe uhulumende akazange akhiphe lutho ukuthi ancedise abantu. So kuhle sibili ukuthi abantu kuye kuthiwa kule-lockdown. But nxa abantu bengela kudla bengancediswa nguhulumente kungela into yokuthesta, so sisho ukuthi abantu sebeyakufa ngendlala phela ezinto ngithi yabona. Kanti kungani kusenzakala endaweni ese-Afrika ukuthi uhulumente abafundi bancede oZulu kodwa bayabe khatha imali ze-tax ebantwini? Angithi so ngalesi sikhathi impupho kumelanga i-short, ukudla kumelanga ku-short, uhulumende kumele ancedise abantu wenzela ukuthi sibone ukuthi umkhuhlane lo sesiwehlule.
Ya, yeah, Mnumzana Moyo, siyabona ukubana bakhona abanye enye inkokheli yezamabandla aphikisayo ababalisa uMnumzana Charlton Wende labanye sizwe kuthiwa sebethe bona baza kupha impuphu kulabo abaswelayo. Amabandla engayenza njani? Siyazi ukuthi baloku ingcosana nje abalakho, abangeke baphathisana?
Yeah, into enhle kakhulu ukuthi baphathise ngoba maku ukuthi amabandla njengamabandla la aphikisayo silokukolekta ama subscriptions from ama members ethu and maku ukuthi imali lezo zisetshenziswa ngendlela eqondileyo I think ikubalekile ukuthi amabandla kwanisa ukunikeza back to ebantwini especially njengoba sazi ukuthi izanu my distributor ukudla even kungasikho ukudla kwayo okudonethiweyo ba distributor on partisan lines bafosa abantu ukuthi babuye bephethe amakhadi ezanu so I think amabandla maye ekwanisa lawa akwanisayo I think kuyabongeka kakhulu ukuthi banceda abantu bakithi ngoba indlala into ezenza ukuthi abantu bagcine bephuma ngaphandle bengasabi kulockdown
umnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe ubekhuluma endawonye lesikhulumele sebandla le-MDC Alliance koBulawayo umnumzana Sweden Chirodza Inhlanganiso ezimela izizalwane zeZimbabwe leSouth Africa zithi zikhathazekile kakhulu ngeziqondiso ezintsha ezethulwe lugatsha lwezempilakahle eZimbabwe ezithi bonke abangena lesidumbu elizweni baza kuyavalelwa okwamaviki amathathu kusahlolwa ukubana abalalo na igciwane lecoronavirus andubana bavunyelwe ukuyangcoba isihlobo uBenedict Mhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa
Ngokusho kwemithetho emintsha yokungena kwezidumbu eZimbabwe, isidumbu sonke esingena elizweni sizathathwa njengesidumbu esilomkhuhlane othelelwanayo ngaphandle kokuthi makusazakala ukuthi lowo muntu ufe engozini yokulimala. Zonke izihlobo ezingena lesidumbu elizweni ziza kuyavalelwa kwamaviki amathathu lapho okulabantu abasahlolwa ukuthi abalalo yini igciwane le-coronavirus. Umtshayeli wemota isidumbu nguye kuphela ozavunyelwa ukuhambisa isidumbu emfeni. Kade suka lapho ahlala ubhekise kwele South Africa engadlulanga ndawo. Kuzihlobo ebeziphelekezela isidumbu eziyabe zivalelwe. Labo abatholakele bengelalo leligciwane bazakhululwa ngemva kwamaviki amathathu ukuthi bayingcwaba isihlobo sabo. Umkhokeli wenhlanganiso emela bakwamanye amazwe kwele South Africa e-African Diaspora Forum umnumzana Vusi Moses Banda. Uthi kulusizi kakhulu ukuthi coronavirus isifike kusibanga sokuhlukumeza abantu ngalohlobo.
Kubavalela amalanga awu-21 kusho ukuthi kahlehle nje ufana nokusho ukuthi cha akusafanelanga ukuthi isidumbu sikhatshwe mase siya eZimbabwe so ngokubona kwethu ngathi lokhu kudinga ukuthi bakucabange futhi kahle kanti njalo makuyikuthi okwamanje kabavumeli izidumbu ukuthi zisuke kungangcono nje kuvele ukuthi kazivunyelwa zibe sezihlala zigcinwe mhlawumbe kuze kufike leso sikhathi sokuthi sidlule kumbe zivele zincwajo lapha kwelase South Africa
umgcini ihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abomama beZimbabwe kwele South Africa Ezim Imbokodo unkosazana Victor Mathutu uthi isimemezelo esibatshiye bedanile uthi lobanje bekuzwisisa ukuthi uhulumende uzama ukuvimba ukumemetheka kwaleligciwane kuzaba nzima ukuthi ihlobo zilinde isidumbu sisahlolwa qede lapho sezisiyavalelwa okwensuku ezingamachumi amabili lanye
awu into enzima kangaka ungathi vele usiyangcwaba uphinde ukuthi ufike uhlale amalanga wonke lawa ukarantaniwe kufana nokuthi kuthiwe abantu bengaye emngcwabeni singathi uhulumende ungaba lenye indlela nje angayenza ngakhona ukuthi kulokuthi abantu bagcinwe for amalanga wonke lawa belinde ukuyangcwaba kunganjani ukuthi bahlolwe mabe ngahlolwa kutholakala ukuthi balawo umkhuhlane bagcinwe ke lapho kodwa nxa bengalawo badlulele phambili baye ngcwaba abathandwe
umgcini ihlalo enhlanganiso emela beZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe community in South Africa umnumzana Ngqabuto Mabhena uthi kudingeka uhulumende acabangisise kakuhle ukuthi lumthetho utsho ukuthini emntwaneni ofelwe nguyise loba unina kwele South Africa lasemuntwini ofelwe ngumkakhe besemazweni
kabayilungisanga kuhle kumele ilungiswe kuhle ngoba ngeke kuvume ukuthi nxa ngishonelwe ngoseduze kwami kakhulu ngisuka lapha eGoli sengifika nje eBedbridge sengiyahlala ku-quarantine kanti mina bengisuke ngisiyangcwaba kutsho ukuthi phela singeke sakwazi ukuhamba siyangcwaba izihlobo zethu eseduze kakhulu eZimbabwe udriver ngeke abe nguye yedwa ohamba lesidumbu lokho sizakukhuluma lo ambassador lo consul general
Yini lito sekusobala ukuthi sekufuze bangcwabe isihlobo zabo emazweni noba nje usizi kuyikuthi izihlobo esekhaya angeke zisayibona imizimba esihlobo zazo zingakangcwatshwa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Mhlapo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz kushort wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930, 6040, laku 15460 kHz kushort wave.
Okwamanje wothi ngilinikeze ezandleni zikaGibbs Dube oxoxe labanye ababalaleli bakaStudio 7 enkundleni yokuxhumana lokuzilibazisa yeFacebook ekhasini leVOA Indebele.
Lezi zalona zeZimbabwe ezihlala kule South Africa ezithi sezifuna ukuthi zibuyele kule Zimbabwe ngenxa yokuthi ziyahlupheka okumangalisayo okwamanje ngesikhathi abantu bavalelwe ezindlini, uhulumende wakule South Africa elwisana lomkhuhlane we-coronavirus COVID-19.
Alikhuluma lo Ncube, lo Moffat Ncube sendaweni yaseSouth Africa. Abantu silenkinga kakhulu ngapha emazweni ngoba njengoba kulehlelo loku-extenda amalanga e-COVID-19, bona ama-South Africans bayabhekelana, i-government wabuya bancedisa lapho abancedisa khona ngemali nani. But thina indlela yokuthi sisebenze ivaliwe, abaningi abaseZimbabwe indlela yokuzisebenza isavaliwe kwamanje. Manje inkinga yakhona ayisibona kunzima kakhulu impilo lapha. Abantu abaningi abasela kudla, abalama-benefits, abaphiwa lutho. Kungcono babavulele amabhoda ukuthi abantu sikwazi ukuthi besizihambele semakhaya.
Salibonani balaleli beStudio 7, okhulumayo ngowise man wakwampofu. Hayi, simo sinzima kakhulu. Mina ngilapha elizweni lase-South Africa. Umumo unzima sibili. I-corona leyi sidalela olunye uhlupho olukhulu kakhulu. Manje inkinga sikhona yokuthi lokudla ezindlini asiselakho.
Siphinde njalo sathola umlayezelo othunyezwe ngomnumzana Dingumuzi Phuthi omele iBulilima West edale lePhalamende ekubandla leZANU-PF.
Ngikubona kuyinto edinga ukuthi aluba abantu bengananzelela indlela yokuthi bangabuya njani ekhaya, bencediswa ikakhulu nguhulumende ukuthi benelise ukuzohlangana lobunzima abangabubona besekhaya. Kunzima ukuba loduwo olungaka ukwelinye ilizwe.
Akwaziwa ukuthi uhulumende weZimbabwe uzancedisa abantu laba kumbe haji, kodwa esikutholayo ukuthi abamele eZimbabwe kwele South Africa bathi bayazama ngamandla wonke ukuthi bahlenge labo abahluphekileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Ingoma emnandi esiphiwe ngu-Otis Ngwabi ethi kwantuthu. Singakagqiki uhlelo lethola lamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Lokhu bebane abantu asebebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe asebefunyanwe bebelealo labo bengama-28. Kuthi ke emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezimbili lengxenye 2,659,557 asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxidus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.